Abafundi abanengi bebebonakala belenjabulo ngokubuyela esikolo loba nje abanye bebebuyiselwa emakhaya ngoba bengahlawulanga imfanelo zesikolo njalo kubhadalwa ngemali yebulenjini yemabhanga hashi i-eco cash lemali mathupha. Umnumzana Thomas Nyamuda ongumzali ohlala koBulawayo upha umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Hayi, siyajabula ukuvulwa kwezikolo, abantwana besehleli ezindlini kwesikhathi esingathi side. So sikhangelela ukuthi lo nyaka uNkulunkulu engathi uyasikhokhelela lathi abantwana bekhona ukufunda kahle. Kungela ama-interruptions kakhulu. Ama-interruptions the last year they were just too much. Too much abantwana bafundanga and to consider ukuthi they still had to sit down ukubhala ama-exams. And still now they are proceeding to the next year kungafundwanga. It's just difficult.
Unkosikazi Nomalanga Dube ongumzali njalo wakoBulawayo uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Buya esikolo namhlanje basela ukuthi khona ikho khesha bathathi, ikhesha bathathi bafuna iswipe. Manje thina makhadi ebhenki kasilawo, senze njani?
Unkosikazi Lilian Rafa wasemzini weChabalala ngomunye wabazali abehluleke ukubhadalela indingeko zesikolo.
Ukuthi kutasibuyele labantwana ezindlini kodwa umthetho uthi umntwana akangeni esikolo imali izavuya. ECDB 2.5. Nga ungabhadalanga ubhadala 3,000. Akukho right loop. Abantwana bavele bafunda khonapho. Lusebenzisa abantwana ezindlini. Akukho safe. Aya, imali yakhona siyabhadala esikolo, akula improvement esikolo la. Kanti sibathi sizosika unjani thina abazali, imali sizibhadala zisebenzayo.
Umgcini sihlalo wekomiti edalele ephalamende ebona ngezemfundo, unkosikazi Priscilla Misiyayirambu Imushonga uthi yikwephula umthetho okwenziwe yizikolo ezibuyisele abantwana ngekhaya namuhla.
What they are doing, the answer is they are just illegal. I don't know why schools are wanting to make it difficult for parents to bring back their kids to school. And this is what you would talk when I was calling at corner as the funny echo case, the funny swipe. Owokuqala ngokuthi vele akukho khona okwemthethweni. Owesibili ngokuthi kuyamele sizwe bona labo o headmaster kumbe ngama teacher la kwenzayo. Ngoba kutho ukuthi vele kulalokhu abebekuphomile ukuthi bakubone. Abafundi abantwana babuya esikolo. Nxa bengafundi abantwana babuya esikolo, abakhulumi ukuthi abafuni abantwana ukuthi babuye esikolo. Ngoba izinto lezi engizizwayo mina ezokuthi kuthiwa abantwana ongagqokanga i-uniform angangeni, yebo lo ongabhadali imali ngaleyo, yeyo ongabhadali ngama-US. Akukhanya vele ikhwela ama-headmaster angikhona vele aqophe khona ukuthi abantwana bangabuyeli ezikolo. Angikuzwisisi, akukho emthethweni khonokho. Kodwa njengoba ngikhulumile anti ngeke ngakhuluma labo kuma-radio lapho. Ngizama ukuthi ngithi ebazalini ngiyacela lingavele libone umuntu oyabe esenza njalo. Ngicela lihambeli kuma-district office, kulama-ofisi ama-districts ngikhona ngale, kulama-ofisi ama-province ngikhona ngale. Lihambeli ekhuluma ukuthi yikho okwenzakalayo, kuyahle kulungiswe nje khonapho. Lingavumeli ukuthi abantu balibambe njengabantu abangacabangeli.
Iningi labafundi abakhulume le-Studio 7 bachaze ukuba bafundile njalo bayathokoza kakhulu ngokuvulwa kwezikolo. Abazali abaningi bathi bakhathazekile ngokuvulwa kwezikolo uhulumende engalungiselelanga okweneleyo. Esikolo seMasuku Primary School koBulawayo lamhlanje, i-Studio 7 isiyahlolwa ngokuvulwa kwezikolo. Abafundi bafike bahlela phandle kwesikolo, bathelwa umuthi wokuhlanza izandla i-sanitizing, bahlolwa lokutshisa komzimba, loba nje abanye abafundi bebengela ama-mask njalo abazali abafundi lababalisi bebesondelelene duzane laduzane bengananzi ukuvulelana izikhala o-social distancing njalo isikhathi sokuqala izifundo abasibambanga ngelanga lakuqala. Ngimele i-Studio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.